Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoazo mwote wala mwela emwe ningenja bulongo lesibili mstaka 19 kulwezi 2019 ngutunga milinkomo enda benizetu la mstanje
ngikuthatha ngokuthi uyakuzwisisa ukuthi konke okwenziwa ngomnangagwa namabandla la amancane azenza aphikisana naye kodwa ehlangana naye ekhulumisana naye ngezindlela bengaphikisana bekhulumisana kungena lutho abaliwenzayo ngumdlalo nje.
Ele South Africa lithi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kulungisiswe ezombusazwe kuqala.
Ukhetho vele sazi ziphi silungiso salungisele la kudala ukhetho luyantshontsha. Udaba oselukhona khathesi ngolokuthi kumele sivumelane ukuthi kulungiswe imigoqo ezavula indlela.
Ibandla le-MDC lithi ukunqotshwa kwalo kukhetho lwama-by-elections akusho lutho ngoba izigaba elinqotshwa kuzo zivele zisezandleni zezanu-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa uthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kulungisiswe ezombusazwe kuqala. Amazwi la ethulwe ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano bele South Africa lamanye amazwe unkosikazi na Lady Pandor emhlanganweni oqoqwele ugatsha lwakhe eSouth Africa University ePretoria izolo. Unkosikazi Pandor uthe kulesidingo sokuba abezombusazwe eZimbabwe bakhulumisane ngoba ukudonselana phakathi kwabo kusiba lomthelela omubi kakhulu kwezenotho. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa eZimbabwe liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo. Kodwa uthe uZulu weZimbabwe kumele akhulumisane abe sesitsho ukuthi amanye amazwe engamphathisa njani. Lanxa engabethanga amabandla ezombusazwe ngamagama, abanye bathi engaba ebekhuthaza ukukhulumisana phakathi kweZANU-PF leMDC. Umhlangano wayizolo lo ubungokuhlaziya umomo weZimbabwe njalo wenziwe phansi kwendikimba ethi Best Path to Prosperous Zimbabwe. Abanye abakhulume kulomhlangano bagoqela owake waba ngumsekeli wenhloko kahulumende weZimbabwe, umnumzana Arthur Mutambara. Ele South Africa yilo elakhokela inkulumo ezaletha uhulumende wenkazatho phakathi kweZANU-PF leMDC ngo-2009. Incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uthi yinto enhle ukuthi leSouth Africa likubeke sobala ukuthi kumele kulungiswe ezombusazwe eZimbabwe kuqala.
Kuqakatheke kakhulu okuyinto khonokho ukuthi iSouth Africa ikubeke kube sobala ukuthi indaba zombusazwe zelizwe laseZimbabwe yizo esezibangele ukuthi ilizwe libhidlike lize lifike kusibanga eselikuso liphihlike, abantu bahlupheke, abantwana baseZimbabwe bazithole bengasekho elizweni laseZimbabwe, abanye besabalale amazwe wonke omhlaba lo unje jikelele. Kuhle ukuza ukuthi inkokheli zelizwe laseMzansi we-Afrika, iSouth Africa, sebefike kusibanga sokuthi sibe kubona ngokuqondileyo ngokusobala ukuthi bakubeke kube sobala ukuthi uhlupho lwaseZimbabwe lungenxa yokuthi indaba zombusazwe kazilungiswanga kuhle. Yikho abantu beZimbabwe sebehlupheka kangaka le ngisho lwendaba yomnotho welizwe usuze waphihlika waba kusibanga osuyiso sona. Kodwa eqinisweni asizitsheleni ukuthi baphuzile ukuze bafike kusibanga lesasebe kuso. Bephuzile kunjalo futhi abantu baseZimbabwe labo kabangabi ngabantu abathatha izifiso leziloyiso zabo bazithiye emahlombe abanye abantu lamanye amazwe enjenge South Africa ngoba eqinisweni abantu inkokheli ze South Africa konke ezikwenzayo zikwenza ngoba zikhangele ukuthi ilizwe lazo liza ngesilungu ngathi phecelezi liza benefita kangakanani kulokho ababezama ukukwenza uma besithi bazama uncetsa abantu baseZimbabwe ukuthi bahlazise indaba yabo baze bayiqedisise.
Nxa esithi ezombusazwe kumele zilungisiswe, singathi ukhuluma ngenkulumo ezikhona yini okwamanje phakathi kukaMnangagwa lamanye amaqembu la amancane. Kumbe ukhuluma ngokuthi iMDC kaChamisa eyiyo iqembu eliphikisayo elikhulu layo kumele ibe khona.
Ngikuthatha ngokuthi uyakuzwisisa ukuthi konke okwenziwa ngomnankagwa lamabandla la amancane azenza aphikisana laye kodwa ehlangana laye ekhulumisana laye ngezindlela bengaphikisana bekhulumisana kungela lutho abaliwenzayo ngumdlalo nje iSADC lawo wonke amanye ama-countries or amanye amazwe akuzasi we-Africa ayakuzwisisa ukuthi lokho okwenzakalayo ngumdlalo nje akukho okukhulu abakwenzayo okungabangela ukuthi kube lenguquko kumpila kahle kaZulu ngitsho lakundaba zombusazwe zeZimbabwe. Umama lo uyakuzwisisa ukuthi kungumlando wethu njengabantu bonke baseZimbabwe ukuthi silwele uluntu lwethu, silwele ikusasa yabantu bethu, silwele ngitsho lokuba yithi kwethu ngoba kusasa eqinisweni singekele ukukwenza khonoko umhlaba wonke uzasihleka. Nxa ngukhangela inkulumo yakhe ithi yona vusani inkophe bantu beZimbabwe likukhangela ukuthi umhlaba wonke likhangele kukini kusemahlombeni ukuthi lizilwele konke elingakwenza kusasa umhlaba uzavumelana lani ngoba eqinisweni umnankagwa konke akwenzayo kayisuye umongameli oqotho. Okuqothwa ukuthi umongameli ubekwa yini lina abantu baseZimbabwe yikho kukhona yikho kukhulunywa ngumama lo wase South Africa uNaledi Panda yikho engikuzwisisayo mina.
Udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla leMDC lithi kalizihluphi ngokunqotshwa kwalo kukhetho lwama-by-elections endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngoba lezo zihlalo bezivele zisezandleni zeZANU-PF. Leli bandla selinqotshwe ezigabeni eziningi kukhetho lwamalunga edale lephalamende lamakhansila ngemva kokubhubha kumbe ukusuka kwalabo ababephethe lezo ndawo. Leli bandla likhala ngokuqilibezela elithi kwala kusenziwa libandla elibusayo kukhetho. Sixoxele umgcini sihlalo we-MDC unkosazana Tabitha Khumalo yena othi kunengi abafuna kulungiswe ngaphambilini kokhetho luka-2023 ukuze kungabi lokudlelezela.
Ukhetho vele sinazo zithi salungiselela kudala ukhetho luyantshontsha. Udaba oselukhona khathesi ngolokuthi kumele sivumelane ukuthi kulungiswe imigoqo ezavula indlela ezizakwenza ukuthi amabandla aphikisayo abe lokulingana kukonke abakwenzayo. Ayikho lokho esikubonayo lokhu. Ngoba singaze sibuyele kukhetho luka-2023 zona lolu abathi khona ibisitshela ukuthi silungiselele baza kuyantshontsha futhi sihlabe umgosi. Yilizwe bani esithi sihambe kukhetho bathi bona banqobile kodwa phandle lapha kubolile abantu bayababalekela. Sinxa abantu bebabonakila phandle ngapha kanti bavotelwa ngobani?
Izalungiswa nini yonke le imithetho liphakathi kwakho yini?
Thina njengebandla leMDC sesabhala ingwalo sibhalela iZANU, sabhala ingwalo sibhalela umnankagwa simtshengisa ukuthi thina isifiso zethu ukuthi sihlanganise amakhanda sigumisane umloda kodwa nanzi izindlela ebesisithi ake sisizigangele ngoba yizwe lezi ezenza kube lokungazwanani. Sidinga ukuthi sizicubungula njani lezi ndaba lezi ezisenza singazwanani. sabhalela isadaki, sabhalela iAU, sabhalela ungaphe singabhalanga khona. Thina sesikumelele ukuthi nxa singavuma ukuthi kuleli lizwe kulodubo, kodwa udubo lwangkhona singahlanganisa amakhanda siyakwanisa ukuwucubungula oqakathekileyo kutshelana amaqiniso.
Ukhetho lolo lwedluleyo ibandla leMDC linqotshiwe kuzo zonke izigaba ama-wards.
Ama-elections onelethi zidliwe ngama-strongholds abo, ngama-seats abo asoma-seats ethu. Thina wethu ama-seats ethu aluzanza wathatha. So besihamba sisiyabahlokoza nje kuthi ithi sike sizwe ukuthi kanti sokungeneka yini, kulodaka yini, kuyatshona yini, kufuna isigodo, kuyangeneka. Ngama-seats abo la, asowethu lawa. Besifuna yiwo kuthiwa kwakuthiwa ngama-no-go area abo nalawo esizama ukuwangena and sesiwangenile. Ngokuthi lapho kwakungavunyeki ukuthi kuvotele iMDC siphume lamavoti angu-46 kumele sijaye amahlombe.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumgcini sihlalo webandla leMDC ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla amalunga eZANU-PF athi aseqalisile ukubhalisela umhlangano webandla lawo omkhulu o-18th ZANU-PF Annual People's Conference ozaqhutshelwa eMashonaland East esikolo seGoromonzi High kusukela mhlaka 10 kusiya ku-15 ngenyanga ezayo. Umhlangano lo uzahlaziya indlela zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe phansi kwendikimba ethi Modernize, Mechanize and Grow the Economy Towards Vision 2030. Amalunga ebandla leli avela enyakatho eMandebeleni ebebhalisela lomhlangano izolo kobulawayo. Omunye wabazaphatheka kuwo isiphathamandla saleli bandla umnumzana Belief Gawule yena oxoxelo sithandekile mhlanga weStudio 7.
Ngingomunye wabahambayo eGoromonzi sithandekile ngoba ngale eGoromonzi kuyabe kuhamba ubukhokheli bomhlangano. Ubukhokheli bomhlangano busukela nje kuma-wards, kuma-district kusiya ku-province kusiya phezulu. Okuningi kwakhona sithandekile ukuthi iparty iZANU-PF iparty yethu iba lama-conferences phakathi kwama-congress. Ama-congress abakhona nje ngemva kweminyaka emihlanu. So iminyaka yonke ama-conferences la lapho esikhangela khona ama-resolutions ayabe vela kuma-provinces evela ebantwini khona ngale kuma-structures eparty ayabe ekhangelwa khona ngale njengoba iparty yethu iformulate ama-policies ayiwo ayi-implementwa yi-government. Ngezinye indlela kuyabe kukhangelwa labo nenhlelo zikahulumende ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhutshwe njani okomnyaka wonalowo. Ama-departments lama-departments kahulumende ama-ministries ayabe reporta lawo ukuthi isasebenze kanje nani izinto ezinjengazenezo. Kube sekusiba le iparty la ibisisenza izinqumo zayo emele zilandelwe yi-government ziyethulwe khonapho ku-conference.
Iningi lithi uhulumende ukhanya uthwele gadalala ngokuvuselela ezomnotho, umnotho ubhidlikile ngempela. Manje libona ingani lizamtshela iqiniso yini uhulumende?
Uhulumende ngumntwana weparty. Uhulumende kayekela ukutshelwa. Uhulumende ngoba siyakuzitshela thina sizitshela iparty yami izitshela izitshela ukuthi hayi madoda sesiyehlilekela phaa sesiyehlilekela phaa hayi laphana kuhamba kuhle lokhona okunye okungahambi kuhle zingakwenza njani hayi kumbe hayi engingatsheni ezinyangahleli kuyekethiswa lana into ezinjengazenezo ziyabe ziphuma zithandekile azifihlelwana okubi kuyabe kukubi okuhle kuyabe kukuhle kutshelwana nje amaqiniso ngoba okukhona yikuthi uhulumende uvele ngumhulumende weZANU-PF okuthi iZANU-PF iyabe imelusa uhulumende wayo imnesa uhulumende wayo ngayindlela iqiniso yamele liphume linjalo. Kodwa ke sithandekile phela siyakunanzelela ukuthi uhulumende wethu wehlilekiswa kumele siphumele amacebo ke ukuthi singanqanda njani ukwehlilekiswa yizitha ezikhona ezidala ukuthi uhulumende wethu ebe lobunzima ekukhwezeni kwentengo yezinto. Yizitha lezo ezilimaza inhlelo zikahulumende, izitha lezo ezenza ukuthi uhulumende ayehluleke abantu bazonde bagcine besenza okungayisikho.
Kuzaba lokwenza yini lokulungiselela ukhetho oluzayo kumbe ukubona ukuthi ama structures ebandla aqinile.
Isisekelo sombuso esiamendiwe sephathi ukuthi sizangenisa ama structures okuthiwa i-DCC. It is a very strong structure in the past. Esiqinisa ama-DCC ngama-DCC ngoba i-DCC iyasebenza umsebenzi wonke okubumba ama structures ngaphansi. Iphathi kumele iqine sonke isikhathi. Ikhathi ingaqini kuphela ngesikhathi sokuthi yalanda ukhetho. Iphathi kayihlala ikona ngazo zonke izikhathi.
Ye kodwa liyasuthiseka ngokwenzakalayo ukukhetho lolo lwedluleyo.
Thandekile siyathuthiseka ngokuthi ibandla lethu liqinile ngoba lilokhu lisiya liwina la ma-by election esikhathini esinzima esinjengalesi. Abantu benanzelela ukuthi hayi uhulumende wayethula ukuthi ama-austerity measures lana azaba lobuhlungu obumangalisayo. Yiwo okukhangeleleyo so abantu abalahla iphathi bami ngayo iphathi besiya phambili abantu.
Umnumzana Belief Kaule yisiphathamandla sebandla leZANU PF enyakatho yeMandebeleni ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sele ubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa ongumalusi kokhame otshaye wabulala umakhelwane wakhe emethesa icala lokukhonjwa ngunkosikazi walapho asebenza khona. Umsolwa nguVincent Luphahla. Umufi ngulungile Dlamini kanti-ke obikwayo bethandana lomufi ngunkosikazi Consilia Manombe. Umyeni wakhe ubikwa esebenza kwele South Africa. Iphephandaba leHerald lona lithi kufe abantu ababili elokitshini leMbare eHarare izolo ngemva kokuba ikhombi abebekuyo iwelwe isihlahla ngesikhathi kusina izulu ebelilomoya. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani balaleli kustudio, ngithanda ukulivingelela khona lapho balaleli, ngibe sembingelela lalabo ababambe izinsimbi emazweni, ngibe ngithi hayi thina siyaphila. Ilanga lanamhlanje izihlobo zami zakhuluma mayelana alezo ezokhetho. Igama lami izihlobo zami ngisho abaningi sebelazi, akudingi ukuthi ngize ndikhulume. Indoda yakoNcube esuka phansi khona le ndaweni yaseNgombani, indoda yakoNcube komguza esuka eNgombani eLupane. So Simeon Ncube, so izihlobo zami kakhulukazi ngikhala kakhulu ngalaba bantu abakhala kuzobethi kurojiwe ama election kurobhile umnankagwa urobhile wathini kwathini. Lakwazi ukuthi izihlobo zami into elingayinanzeleliyo lina kakhulu elihlala emazweni. Inkinga yangikhona izihlobo zami kwesinye isikhathi mali ngananzeleli leli suke likhambanise ngokungayi ukuyavota, ngoba mali ngasayanga ukuyavota laphana izihlobo zami lina lo president obusa okhokhela kwesinye isikhathi ugcina esethethe zona ezizithupha zeni namali ngayivalangavota lile livotele lina izihlobo zami lina elisemazweni lonke osazi ukuthi kwesinye isikhathi kabuye bezovota ngapha angazikhukhumezi thina kavotelwa ngumnankakho evotele umnankakho stretch akudinga ukubuzwa qiniso liqinisa ibhatsha lihlohlwa yena ubaba umnankakho la yeke kwazi ukuthi umntanami abasemazweni abangavuyanga lapha kuleli lize bezovota vele bebevotele mina akula muntu ongakwaziyo lokhu. Ma uzazi umuntu wazimu nje ukwazi ukuthi uhlala emazweni maungayanga uyavota ukwazi ukuthi uvotele umnankakho ungeza umzonda kangakanani kodwa ukwazi ukuthi uvotela yena. Hlobo zami fokasani gama lami lokugcina hlobo zami ithi nanti yanasele mathunzi seliyoshona.
Leyo bhajeti ka-2020 abakhuluma ngayo kuzofika abantu sebephelile elizweni sebegijimela u-2020 besehluleka ngamadoktazi onothi beyaholisa abaxoshayo lawo kuthiwa kona ye wayebekhala lomsebenzi beswola ngendlela abaphethwe ngakhona. I-ZANU PF vele ayisela muntu ebhekayo. I-ZANU PF isizenzela umathanda elizweni. How can you think uqhelise i-cabinet abantu bengaholanga abantu besifa ezibhedlela kodwa wena ubhizi uzafaka abangani bakuthi kona betshontshe beluthi imali. imali futhi awukeni umuntu kona uma umuntu ucabanga uyenze ngaleyo ndlela leyo angithi ke bonke vele lawo abantu into abayenza vele abasayazi naleyo budget yithi bayazi yini le government budget vele isezoluthi imali imali ezivalwayo akula manje into leyo yodwa laba bantu laba ngendlela asebe corrupting ngakhona laba bantu ba corrupt okungenziyo lapho bakorrupt ukuqala nokucina manje leyo imali yokuthi intsha la makhwasha sebatshontshile futhi basebeniuzosiphathelela manje ilizwe lizobhalansa njani ilizwe lizophika njani.
Sanibonani bantu be-Studio 7, likhuluma lo Ntongo igama elinye abambiza amagumuntu. Ye, mina ngidlela engibona ngakhona vele umbuso wabomnangagwa unzima kakhulu ukuthi ungalunga ngoba umbuso wamasotsha. So omnangagwa labothiwenga ngeke bekwazi ukubusa ilizwe ngoba bonke vele ngabantu bebutho. Alikho ilizwe lake lavuswa yibutho. So bona kwakumele ngesikhathi uma beqeda ukugenqula umgqabe amabutho ezama ukuthi e-organize uhulumende wokubambana wesikhatshana kuze kuvotwe. Hayi khona lo hulumende womgqabe wabomnangagwa ngeke ezevusa ilizwe ngoba abantu bebutho.
Dalibonana Studio 7. Angicela ukungazichigama. Abe ngicela ukuphawula ngendaba yaseZimbabwe ekhaya kithi lesibuya khona ngiseGold. Ah ngendlela embona ngayo mbona sengathi MDC is confused. Kwenzakala kanjani ukuthi ithi mayihlangana ilwe yodwa? Ilwelani yodwa iMDC ODC thakuyizana. So yona ngokuthi ilwe yodwa kubangwa yini? Ibangelani izikhundla futhi njalo ibangelani izikhundla yona yodwa? MDC, mina ngisena themba nayo, angiselalo ithemba.
Umthuli Ncube uyalahleka. Ngabe na uyakwazi ukuthi ngemva kube kunabantu abangaki? Hatsho ukuthi nesitshele ukuthi sesenza lokhu, just ukuthi nasefake izimdola, it means nothing. Kodwa kananzelela ukuthi abantwana beZimbabwe badubekile. Ukudubeka kwabantwana beZimbabwe akukho ezandleni zakhe. Yina nxa esejoyine iparty le iZANU-PF. Of course, ngike simeyaleli. Kodwa yena kumele nanzelele ukuthi nguye osephethize imali, kabone ukuthi irate uyihambisa njani.
Boke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abomanyano we-African Union labenhlanganiso ye-World Health Organization bathi bazimisele ukusebenzelana ndawonye ukuze uzulu we-Afrika jikelele athole inhlelo zempilakahle ezilohlonzi. Iziphathamandla zakwele Cameroon zithi kulakho ukuba lendlala embi kulelo lizwe ngenxa yezulu elikhukhule izilimo lemizi njalo ladala umonakalo omkhulu enyakatho yalelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka lamhlanje njalo kuleziphathamandla zikahulumende eziza kwethula ubufakazi bazo phezu kwalolu daba edalele Congress. Umongameli Trump wetheswa icala lenkohlakalo lelokuzama ukufumbathisa ngemva kokuvimba imali ephiwa ele Ukraine yiMelika esithi kumele uhulumende walelo lizwe aphenye amacala okungethembeki athi ayesenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden yena olilunga lebandla eliphikisayo eMelika elama-Democrats. Inengi lithi ubufakazi obuphume eCongress ngeviki ephelileyo bufake uMongameli Trump esimeni esibi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
IsiNdebele siyazitsholo sibili ukuthi okulempondo kakufihlwa emgodleni, Mr. Nkomo. Umgodla wabo Trump nanku usuduvuka kathesi. Abantu nje jikelele sebezibonele eAmerica lapha ukuthi uTrump wayevele ejongeni ngobutsotsi bakhe loba efuna ukuthi abenze ukuthi khona enze something for something leyo ukuthi lo mongameli weUkraine. So into sesiziphumele sobala lapha emgodleni ukuthi khona abantu beAmerica bezibonele sivili kuTV konke kusenzakala and abantu bonke nje even lawa ama-Republicans akhona sebezibonela nje ukuthi into le isobala kakhulu umnumzana Nkomo ukuthi umnumzana Trump wayevelele njongo yokuthi khona athole information le ngo former Vice President uBiden and konke khonoku kutshengiyinto ejengisela ukuthi khona kakuhambelani lesisekelo sombuzo seAmerica. So ikuphambanisa kakhulu lokho i-administration kaTrump.
Kodwa abebandla likaTrump abama-Republicans bamalaye bayamsekela kungakhathalekile ukuthi kungaba kulecala alidalayo yini kumbe hatshi. Ungathini ngalokho?
Uyabona ukuthi into esesiyibone kakhulu ngama-Republicans e-America lapha mnumzana Nkomo ikuthi sebesesaba kakhulu umnumzana uTrump ukuthi bengavele bephikisane laye. UTrump uhlangene kuTwitter masinyani athatha umuntu omdala amenze abe ngumntwana amthethise kubi ukuthi wena nxa unguvela ungumzali lawe abantu bakho sebekubona kuTwitter uTrump esekwembule wakwenza okuyinto kazana nje. Yikho abantu abaningi nje sebezithulela kakhulu bona ama-Republicans ngoba besaba ukuyangiswa kakhulu nguTrump. Uyakhuluma uTrump osilobhiji wazikhuluma izinto eziziyelale eziyangisa abazali. Yikho kuningi nje kuphela ama-Republicans esezithulela. A good example mnumzana Nkomo Jeff Sessions lo waxotshwa nguye umongameli uTrump kathesi sezama ukuthi aphenduke futhi kusenethi e-Alabama ngali. Siyamuzwa zinkulumo zakhe kathesi ukuthi uyamuzwa nje encenga ukuthi khona uTrump engamthethisi. Nguye osekhuluma ukuthi mina ngathi ngikhitshwa ngixotshwa ngumongameli uTrump, angizange ngibhale ibhuku, anzange ngimthethise, anzange ngikhulume kumidiya ngakubi ngaye. Kodwa umongameli uTrump uqede 2 years ekhuluma kubi ngoJeff Sessions njengomntwana kakubi kakhulu sibili waze wamxotsha waphuma. Kodwa kathesi abantu babona ukuthi uJeff Sessions lapha avela khona yena e-Alabama yi-stronghold kaTrump okungenziyo ukuthi yena ukuze aphenduke kusenethi ngeke bemvotela abantu engazange atshengise ukuthi uyamthanda umongameli uTrump. So ikwama-Republicans nje phomba ukuba iziyathu kathesi since uTrump wangena kupower kabakwazi ukuthi bame ngaphi ngoba besaba nje ukuthi bethethiswe nguye kuphela. That's all.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kuphela yengoma kagazela imnyama ehamba le indonsa kusa besithi vuma. Bagqiba ke uhlelo lwethu lwekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ele South Africa lithi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kulungisiswe ezombusazwe kuqala. Ibandla leMDC lithi ukunqotshwa kwalokukhetho lwama-by-elections akutsho lutho ngoba izigaba elinqotshwa kuzo zivele zisezandleni zeZANU-PF. Kwanele Mthwakazi kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kwenze kuseni kusasa ngo-6:30 olivalelisayo muntungamili Nkomo.